Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sekubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo.
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Iyona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Akula muntu obulewe ligcikwane leli ngesikhathi esingaba ngamahola amachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani lababanjwe belegcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane eziyisithupha 6070. MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. UChamisa wethule amazwi la enkundleni zobulembu izolo esithi uZulu uphakathi kobunzima obubangelwa yikuswelakala kwamacebo kahulumende njalo ebusa ngocubu. Amazwi la eza ngesikhathi abanye bese bekhonona ukuthi uChamisa wehluleka ukukhokhela abantu nangu bayadubeka yena engakhanyi ukuthi wenzani. Abanye bathi amazwi akhe aphuzile ukufika ngoba ukubhidlika kwenotho sokufike kusibanga esikude. Kodwa abanye ngabamncomayo besithi layo amazwi kade bewamelele. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Fellow citizens, this is our chance to shape our future. I urge you to stand up, to speak out, and to be in peace as we mobilize and organize to articulate ourselves. It can be criminal in believing in the alternative, to think differently, to think better, to act better in peace and solidarity. I thank you.
Lawo amazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma enkundleni ye-Twitter.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka COVID-19 lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. USibanda omela iBinga North edalele parliamente wetheswa icala lokujojozela uDlakela ngemva kokuba aphe izisebenzi zakothi mhyper ezimbili amamask alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kalisuke esikhundleni kumbe zanu PF must go. umsekeli kamgcini sihlalo webandla le MDC Alliance umnumzana Job Sikhala umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume intatheli izindaba ezimele umnumzana Hopewell Shingono lo councilor we MDC Alliance weMaswingo umnumzana Godfrey Kurawone ngabanye ababotshwa besetheswa amacala angalasisindo sokuncitshwa isibambiso sebail kodwa belokhu bevalelwe okwesikhathi eside ngaphandle kwasikhala obotshwe ngeviki yona le esanda kwedlula kodwa usibanda yena kavalelwanga esitokisini kuthiwe uzakuya emthethwandaba mhlazi ku-17 ngenyanga ezayo sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi uhulumende wephula isisekelo sombuso ngokubopha abasekeli bebandla le MDC Alliance labanye abalembono ehlukene leyakhe uhulumende
uPrince Madubuke Sibanda bamthesa icala elingekho elithiwa ihambe sipha abantu amamaski abhalwe ukuthi zizani uPF masiko yikho abantu bethu bathiwa amacala angekho njalo zabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibhek bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lezihlobo zabo konke lokhu mahlabe zulu asikunanzeleni ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezobe sifika ku-section 53 ye-constitution of Zimbabwe ithi umuntu kahlonitshwe amalungelo wakhe kahlunyelwe ukuba ngumuntu wakhe should be respected with a full dignity njalo engabotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma noloya wakhe nalemoli zakhe engaphongufakwe ejele nje mahlayana engakathonisiswa aphiwe ibail ukwenzela ukuthi ebuye u-MP ama-MPs la ngama-leaders yikho bangaya ngathi yikho ngokukhawulisa abantu baphonguhlohla abantu kwenzela ukuthi abantu bahluke besabe
manje ngokubona kwakho umnumzana Mafa ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha kubangelwa yini ukuthi baphongubopha amalunga yenu mahlayana
amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungalabheyo yona i-constitution kanti thini ngokubotshwa komuntu siza refer ku-constitution yethu ku-chapter 4 declarations of rights application and interpretation of chapter 4 u-chapter 49 ithi right to personal liberty ilungelo lokuthi umuntu wonke ekhululeke lokhu kutshengisa futhi kumhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi eze thonisiswe i-court everything is clear a competent court not to be detained without trial njalo umuntu kaphonga ubotshwa nje mahlayana kungala sizathu but njalo kunaphana ku 49 akula muntu ongaphonga ukubotshwa ifakwe ejele ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo ede evumelane layo lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejele inyanga yonke engakathonisiswa kutshengisa ukuthi khona ukuhlana yikwephula isisekelo sombuso umuntu uba ufakwa ejele sezuzakele ukuthi ulecala uchapter 50 rights of arrested and detained person amalungelo omuntu obotshiwelwa lo osethathwa wafakwa entolongweni kuthiwa ufana ukuthi etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe leloya lakhe njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha hatshi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya likhonapha labantu beprison bekhonapha abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo ibandla le MDC Alliance lithi alisuthiseki ngodaba lokubulawa kukamnumzana Mazwi Ndlovu owayelilunga laleli bandla ebulilima kuward 2 owabhubha ngenyanga edluleyo kulandela ukutshaywa kwakhe ngababikwa bengabatsha bebandla lezanu PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwakwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakawutholi loluncedo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleni South, umnumzana Malaki Nkomo, usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alikhethi abantu ekwabeni ukudla. Waqhubeka wathi ukwehlela umnumzana Ndlovu kuyadanisa, kodwa kufanele abantu bebekezele amapholisa ayedingisise okunengi ngalolu daba. Isikhulumeli se-MTC Alliance eMathebeleni South, umnumzana Ntando Ndlela, uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Indaba le ikhanya inzima njalo yethusa, iyamangalisa futhi. Thina njenge-MTC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isikliwi lesi esabulala uMazwi siyabonakala sihamba-hamba sikhululekile njengami lawe. Kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni, amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho okokuthi ngakho phandle, kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihamba-hambela. So okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima, sizama ukuthi siyilandelelisise siyiqedisise kuba vele iyangaphi. Sasimthethe kancane, usabenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba wenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwi. Kodwa kukhanya asimuntu kazana, ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent, ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka, ngoba njengoba ngisithi kuba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba. Imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo nge-statement ukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye uMabulala uMazwi lo, usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo. Sekukhanya ngathiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi, kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi, bemgongoda, bemtshaya, bemlimaza. So kwakhathesi nguye yedwa waba sezandleni zamapholisa, nguye yedwa wabotshwayo. Laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo, abazange badingakali kuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho. Njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza, wayezilimaza, ezitshayela phansi. Akusikho ukuthi nguye wambambayo, wamtshaya, wamenza sonke sana sihlukamenza sona. So yiyo la amanga asokugijilwa ngawo according to information esiyitholayo. So isindaba esivele isingasela khanda, singasela msila, esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni. Sizama ngazo zonke indlela okwasiyilandelelisise kuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo.
Kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni seluhamba njani? Singathi isehlakalo leso saba yisibonelo yini, njalo bayatshengisa yini ukuzisola kumbe ludaba nje osolwaphelela emoyeni?
Besile themba njalo kuba uMazwi angafeli ize, kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini beZimbabwe, ikakhulu ebantwini bezanu PF abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abezanu PF yibo abalilungelo ukuthi bakuthole. Bekufuze bazi mbe bafunde baqedisise kuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni, okulethwa ngama-NGOs ezigabeni, kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo, kungelani nokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe. Besithemba kuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda, abantu baqedisise kuba lezi into ezimbili ezishiyeneyo. Kodwa okukhona khathesi indlala ikhona, sithandekile ngendlela emangalisayo. Umumbu we-social welfare awukho. Abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi, kukhanya umumbu kawukho. Bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni, yiwo mhlawumbe ababambe imphefumulo yabantu bona laba abalutshwane. Kodwa iningi labantu okufuthi ngabe bathola usizo ku-social welfare kukhanya kuzima bakithi, indlala ibhahile kithi eMathebeleni South lapha.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleni South, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esefilabhusi. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwama manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiliyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezomkhathi luthi lo umnyaka ilizwe likhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu ngoba kuleyezi elithiwa La Nina. Leli yezi lithiwa lingabangela ukukhudumala kulwandle okuza kwenza amagagasi ezomkhathi abumbe amanzi kusigaba sezwekazi leAfrika. Iphephandaba leDaily News lithi inkokheli yebandla leMDC Alliance ilokhu iphoselana aqatha phezu kokubotshwa kukamsekeli kamgcini sihlalo uMnumzana Job Sikhala. Leli phephandaba lithi bakhona abacabangela ukuthi kulenkokheli ebingathakazeleli indlela uSikhala akhuthaza ngayo abantu ukuthi batshengisele njalo ulosekelo olukhulu ukwedlula enye inkokheli. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Yebo, 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 basazwa studio 7 njani khona ngaphe America madoda. Hayi thina siyaphila ngenkosi uJesu Kristu wasifela emthini kuphela elizweni lethu leZimbabwe lesalithola ngo-1980. Ya, into ophila esihluphayo, mina engihluphayo nansi namhlanje, ngihlutshwa impilo esiyiphila eZimbabwe. Senze ngiplana ukuthi khona ngithi ngcono ngithengise zonke inkomo ngisayile donki, ngithenge idonki. Ngoba imali ezifuneka ezenkomo nxa kungathiwa 275 ekhanda lenkomo $2.50 US 42 rand imali South Africa kwanise kwezimbabwe so usikhona umuntu vele ngafuni so ngufutazikhona umuntu engafuni so sokumhlophe ukuthi vele thina abantu abamnyama ezimbabwe sahlala singalalutho. Inkosi emfanxele ngithengise inkomo ngisayele donki futhi into okhangilimela abantwana kanti ngakuthi ngoba ngesikhathi sikaSmith sasithi ha kungaze kubuya iZimbabwe sizafuya ntando yethu kanti ke siyazisomela madoda kulobunzima kunjenje umuntu ehlezi ekhaya ngala mali imali yasebhanga ogono wazidlela kulobunzima layo ugono yakhona uzihlezi kabotshwa kuthi kathoniseiswa ukuthi imali zabantu beZimbabwe wazidlayo utshintsha ukwenzela amathakathaka amahlamvu abanikazi bazi bazifuna kube lecala hhayi akukhulunywa.
Hey, mina ngibona ukuthi ndizofa ngayahawulela iphepha lezimseki. Angiboni ukuthi yini ezayibhala, angiboni ukuthi ngizabhalani. Angifundanga umnyaka wonke 2020, angifundanga vele. Term 1 amateacher ebekustrike, term 2 until now zange siku under COVID-19 restrictions. Angiboni sho wakhulumayo ovusa umuzi ncongo Tsholozi.
Njani basakanzi wakhulumayo ovusa umuzi ncongo usetsholotsho. Ndakubekelela lonke wasakazi odiftube ntonkamile phasidisijelemaya indaba yami namhlayele yokubana cela ukwabakwazi lathi ngapha sabele nsingakwadu nga sibe kwazi ukuthi laba abantu abafayo bebulawa yicorona bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Sicela ulwazi lathi kwabazempilakahle kubana baphoste nje kubana sikwazi ukuthi bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Cela kubazi kubazi. Ngiyabonga.
Yebo, yebo, linjani ku studio 7 lapha phila likhuluma loDube lapha seGoli eGauteng. Kule nzima abantu ekhaya siyakufuna ukuhamba kodwa impilo ephile ekhaya ikoright. Amapolisa kanti kuyini abakutholayo kuzani ngokube bedisha abantu? Izani sekulela ukuthi bathengele wona amajambo nje amayunifomu bekambela behamba ngamajambo atshekileyo beja abantu kangingani kule nto abayitholayo. Thina zinje sizeGoli sahlubalekiswa yiwo amapolisa indlela ababe esihlukuluza ngayo kuyini abakutholayo vele bedubeka lapho nje esikhathele ngezano bantu asazi ukuthi uNkulunkulu uzasasizwe nini asikhiphele amaxhego ezano lawa akakuhamba lo moya omuntu
salibonani basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhuluma ngugifti Sonduku uMfokandlovu lapha neplumpton endaweni yakogambo basakazi bengithanda ukuthi nke ngidlulise nje umbono wami omncanyana kubafowethu ngiyabona imikhankaso yonke eku-social media iZimbabwe Live Matters kodwa basakazi nizama ukuthi ukuthi sibehlokazi ikomplaina kuphela ku-social media ngikho sisebenzele sibonile iZambia le Malawi into ma bengasekho yephi ngohulumeni besukuma besima ngenyawo kogcina kusiba khona ushintsho lathi singabahlali beZimbabwe ngiyacabanga ukuthi kufanele sike sisukumeni simeni ngenyawo sishuthi enough is enough njengoba siyaboshwa makho sipa lo mbikisho eZimbabwe asizameni siprotesteni singaphandle emazweni angomakhelwane njengo South Africa sivaleni ingcele engene eZimbabwe sise Botswana sivaleni ingcele engene eZimbabwe naseZambia le Mozambique le Namibia sizameni sivale imingcele noma singayivala inyanga yonke kungabi khona okusebenzayo sibone ukuthi uhulumeni lo ngeke ayehle yini ngoba siyabona ekhaya babo siyabotshwa njalo sizwile laphana uMonica Mzonga esithi kule minority le majority type laphana into adezama ukuyenza ukuthi yenze lokhwana okuthiwa divide and rule bezama ukuthi sihlukane singamaNdebele lamashona iproblem akuona amashona iproblem yizana uPF ubobheka labo dadewethu omanyoni labana bakuzana ungaphika mpela bakhulume into ezinye ngekuziqonda stand abantu amaNdebele akuzana ayabhedha amashona akuzana ayabhedha so inkinga yizana abantu bakithi asingahlukani phakathi singamashona oramaNdebele asibambaneni sikhiphe izana njengoba lizwile lo Monica Mtswanga esithi yena esethuka lama bishop amaRoma so singabazalwa singama Christian asivikeleni uBishop wephi ngiyabonga ngokuhlala seZimbabwe
sabonani njani siyaphila thina odala ngamamela ngizwa yonke into ekhulunywayo but mina ngikhala walaba abantu abavalelweyo abangatholi bail kahle kahle inkinga yini kuzalunga njani ilizwe lose kubotshwana kubulawana so ezinye izinto iZanu-PF ayenzi into ezi-right hhayi akusajabulisi lokho kudala babotshwa laba bantu abaphiwa bail abaphiwa lutho inkinga yini umthetho awukuvumi ungani amanye amazwi angangeneli ezama ukulungisa maybe angazama ukuzisiza ngoba thina lokhu sokuphezu kwamandla asisakwazi abantu babotshwa babulawa kwenzakalani kanti kunzima la eZimbabwe
lawo ngamazwi enu nina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukulwisana okukhulu okuqhamuke kwele Libya kubikwa sokuthuli kulandela ukungenela kwebutho leli Libya izakhamizi zesigaba sekaduna kwele Nigeria sezizihlomisile ngemibhobho kulandela ukwehluleka kukahulumende ukuzivikela kubahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans o-Republican National Convention uqale izolo edolobheni le-Charlotte e-North Carolina ekuseni ngokukhetha okusemthethweni umongameli Donald Trump ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka ngeviki edluleyo ibandla lama-Democrats belilowalo umhlangano ofanayo kade bekhangelelwe ukukhuluma embuthanweni webusuku izolo bekungamasenator ambalwa abalisa uTim Scott, Steve Scalise, Matt Gaetz lendodana kaTrump uDonald Trump Jr. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uMnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya iCongress ama Republicans eyaqala kumbe namhlanje angibona ukuthi kuyabe kulentshukuntshu kakhulu njengalokho esikubona kusenzakala kuma-Democrats. Singake sazi njalo ngoba ngezepolitiki ngeza kwazi. Kodwa hayi angithembi ukuthi kuzabe kule kuthakazelelwa okumangalisayo njengalokho esikubonileyo. Kodwa labo ngithemba bazaphuma ngobuningi babo, bazaba lokutshengisela ukuthi lapho bakhona sibili. Ngoba bakhona elizweni lonke bagcwele, kodwa angithemba ukuthi kuzabe kulalokhu intshukuntshu esiyibonileyo ensukwini last week. Ya, ngoba umongameli wabo, hayi kuningi lapha sephambanise khona. Kuningi sibe lapha sephambanise khona, labo abanye abasamthandi abamvotela kuqala, kodwa sazi kuyozala nkomona.
Asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lamademocrats, bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama Republicans. Lalo ubona njani oku isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden, kuzaba lomehluko na?
Yeah, umnumzana Trump angithembi ukuthi angafika kubanga lika Biden, kodwa lawo bazazama ukuthi bamenze akhanye ngomuntu olozwela, akhanye ngomuntu othanda abantu. Bazazama sibile ngazo zonke indlela ukuthi bamenze abe ngumuntu ongenela ezintweni zabantu, ozwisisa uhlupho lohlangana labantu makhaza. So kunjalo nje ngithi hayi, kasazi khona sibile ukuthi kuyazala nkomona. Sizake sibone sibile ukuthi kume njani.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Ebesilazo umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. ukubotshwa kwamnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabili umbuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.